Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTalono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-15 Mdimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulala abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique.
Iyutizwe lakhona liyami ngcono kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empileni nami angaze ngibone izulu elinje.
Ivandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo e-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Okusegcekeni mphephethwa nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni oqutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulele abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique. Iningi lababhubhileyo ngabe Malawi abafika phose amakhulu amabili 199. Lachia abedlula inkulungwane phose ezimbili ikakhulu esigodlweni seBlantyre abangu 1900 bengela zindlu. Umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera ongekho elizweni usethumele umlayezo wokuthi ilizwe selikusimo sengozi i-state of disaster. Isikhulumeli somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Stephanie Dujarric wazise ukuba amandla kagetsi lendlela zokuhambisa imbiko azisasebenzi okwenza kube nzima ukufinyelela labo abathinteke kulingozi. Iyezi likaCyclone Freddy ngeviki edluleyo like langena laseZimbabwe labuyela njalo elwandle laseliphinda langena njalo emazweni ambalwa abalisa leZimbabwe lanxa belingela laka njengaseMozambique leMalawi. Abezomkhathi bathi akuvamanga ukuthi iyezi lalolu hlobo lingangena elizweni libuyele elwandle liphinde liphenduke njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi umnumzana Lajabu Juma ukuze sizwe okunengi okwenzakale eMalawi.
Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumila kathi silowo lisakhona ngoba kusukela ngomgqibelo la I think ngikhona lisanda kuma kathesi but izulu lakhona liyami ngcono kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empileni nami angaze ngibone izulu elinje. Ya ngoba mina bathi izulu leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilo izulu esijwayele ukulithola ingxenye ngomnyaka. Ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge, izindlu, you know, and then abantu abacatshangela ukuthi akho nto abacatshangelwa osokuthiwa bafile bafika 100. Then kulabaningi they haven't been confirmed, they are still missing. Yeah, it's I guess resources sibili. Yeah, and abanengi izindlu abasela lapho okokuhlala so yakunzima sibini.
Inqali sizwa abezomkhathi bona bathini, bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo.
Ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and individuals you know they so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha lalaphana bencedisa ngalokho abangakwanisa ngakho, abanye befakwa ukuthi ngxenye fowathe sibehlale ezikolo emasontweni. Ya yeah, but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi. Yeah, so yeah, then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us. Yeah,
abawelwe yingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende?
Abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla. Ya njengathi selile ingxenye amaholo amabili amathathu selimile. Ya ungani kuyafefeza nje mbijana. Ya ikuthi njengami ngiseplanta ngingazi kwezinye iy'ndawo but eplanta wathi hayi so ungani selike laphumula mbijana. Ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hayi angezwa. Bona babe ngokufanisela kwabo babekhangelela amalanga nawuthi mhla ka-14 yiwo lapho oso ungani laba seliphelile.
Hello-ke ngumnumzana Lajabu Juma, isizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePlantyre khona le eMalawi.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo yeConstitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Leli bandla lithi akumelanga lolu khetho lwenziwe ngoba ukuhlelwa kwendawo zokuvotela okuqhutshwe iZimbabwe Electoral Commission kusikhatshana esedluleyo olwe delimitation aluqutshwanga kuhle. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu esemelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahlele ilanga lokhetho. Sixoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Okusegcekeni mphephetho labalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi khathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka. Labo bantu kumele bafakwe kuma-delimitation report wona lawo. Kumele bafakwe kuma-constituencies, kumele bafakwe kuma-wards. Okutshengiselayo nje ukuthi la izeki iyakwazi ukuthi iyapheka imboza. Thina esikuchoyo ukuthi i-delimitation ekhona ayikho emthethweni ngoba kayizange ilandele i-census. Njalo indlela ekhiphe ngayo ama-constituents lama-wards akukho emthethweni. Abantu bazabona ama-court papers ethu, bazabona amaqiniso esiwakhiphayo. Kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthethandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba nge-delimitation report yona le khona kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela. So akula ndlela esingakhona kukhetho nge-delimitation report le ngoba kayikho emthethweni, kayihambisanga izinto ngendlela. Yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha.
Bakhona dubabanye abathi lesaba ukudliwa nje kukhetho ngoba soye kwenziwa ama by elections la ngaphumila lutho. Ngokunjalo libalekela nje ukuthi kwenziwe lolu khetho ngoba liyazi lizahlela idliwe lamalunga elilawo ephalamende la kusenate ahle aphume lihle liphelelwe ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kukibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha. Yikho silama sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sehlule ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So nxa sikhangele into zizonakala njengebandla, asoze sigoqe izandla sisithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathiwa sesaba ukhetho. Asibo labo abaza buya sebekhala ukhetho soludlule. Kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sihle siqedelane lapho khathesi sisiyafika ekhetho. Etweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle, asifikanga ngendlela zobunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama constituency alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabe le 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi uyabona ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu ezinenye azibalwanga njengakobulawa amawards kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu baza kubona sikukhuluma khona ke court, yikho abazabona ukuthi bandla le movement for democratic change asenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lwethu njengabantwana beZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubekhuluma ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwobulawayo izolo. Lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni oqhutshwa minyaka yonke weNational Chiefs Conference oqalise izolo. Induna ezivela kuzigaba zonke zelizwe zithe gwaqa kulomhlangano oqalisa lapho ezikhulume ngokuzihluphayo ukubalisa iholo eliphansi, ukusilela kwemoda zokuhambisa, indlala, imigwaqo efileyo, ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni lokwabiwa komhlaba. Ezinye induna ezihlala phandle kwakobulawayo zitshele iStudio 7 ukuthi ziswele indawo zokulala ngesonto. Njalo umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo uxolisile ngalolu daba. Umnumzana Greta Voloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uMongameli Mnangagwa ulakho ukukhuluma ngodaba lwegugurahundi kulumhlangano. Uvodloza uqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu, kanti ke njalo futhi le ndaba yamhlabathi le imbonakani indaba ebaluleke kakhulu. Lale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo yeyizinduna lazo zithethe ixetsha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane lama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise izikhalazo zabo bona njengezinduna ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba abantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokho ezikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto ezinenga kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona. Ngoba kathi sizona zilamagezi kathesi zona zilezimoda kathesi zilakho konke pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona xa lokho bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu yikho kusuka kube lenkinga ke khona lo hulumende la efuthanga ngeke ukunanzelela khona lokho uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesiye ekhethweni kungenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe lami ingunwayile emuva lawe nginwaya phambili ngoba kathesi lama opposition parties nazifuna izinduna la loba lapho bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo eziphakathi kwabantu wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane lenduna ukuze abe lesisisi.
Ungathi induna zeMathebeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe njalo ubona ingani uMongameli Mnangagwa uzaluphatha yini udaba lweGugu Round kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngayo.
Nxa ngibona mina mbonani kathi sizinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunanzelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kulalezi yane zangale. Lezi yane zangale vezihlezi zilelizwi engingayithi power. So ke ezakithi ngapha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba loGugu Round uzaluphatha upresident xa ehlangane lezi nduna ngoba bavele balohlelo lwabo bavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo angachiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababekuzapha ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi ukukhulunywe iqiniso lakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebexoxa icingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi kulo isifazane uEllen Majero owakumrewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazane. Iphephandaba lesite lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla leZANU-PF olwama primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba isetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela lonke kustudio 7. Ngikhuluma nje mina ngiseJombe, ibizo lami ngu Diamond Musica. Hey bakithi, thina sanikwa inhlanyelo ngupresident wethu Mnangagwa lo bakithi, wasinika ama 5 kgs ngomuntu. Kodwa namhlanje ubuye sithi yena ufuna ukuthi inhlanyelo leyo okuvunwe lapho kuye eGMB ku 5 kg madoda kuyaphumana. Kathezo wasinika lama 50 kg awed. Esinike njalo mina ngisabhungu labantu abangu 80. Labantu abangu 80 nje kwathula abantu abangu 60. Kuyikho yini konoku bakithi ukuthi thina singakwanisa ukusitola isivune sokuya eGMP? Ah, mina upresident wami lo mbono engathi kaphelelanga. Nanjalo futhi president lo usisiye ekhethweni 2018 wanika abantu beMathebeleland inkomo 5 ngomusi. Wabuya wathi yena inkomo lezi kuzazifuna esesiya kwelunye ikhetho oluzabuya njengalolo lika 2023. Kangela aphinde yena agijime eMashonaland ngale kumapostori ngathi ayibanika izimota. Imota ephuma amanzi edula ukufika 65,000. Imota enikwa inkokeli zamapostori. Ah, madoda, thina bezindebele nasikile nokuyenza opopayi. Khangela ukuthi bona ukuthi abanye abantu banikwani. Khangela la ubona. Ah, madoda mina nyasula mina wami uX hayi nyakulandela sibili mina ngakwa kodwa uX wami kawufu wamthola endikathi sengukhangela boni labo gawule boni la yibo abaza kufakela uX sinothi mina labantu bami
selibingelela emsakazweni ka Studio 7 sithi salubonani lonke ukhulumayo ngixolani Ndlovu ukhuluma esezweni lase South Africa esh sinenkinga sinenkinga mpela yokuvalelwa amapermiti yokuvalelwa amapermiti esh impilo yakhona izobanzima mpela because kumanje nje aba ingane zethu zifunda ngoba sisezweni lase South Africa sidinga imali manje mase sivalelwa amapermiti sokuyofanela sibuyele futhi emakhaya ezweni lase Zimbabwe mase buyela ezweni lase Zimbabwe iingane zethu sizizofunda kanjani because nabanye esizweni lase South Africa iplani ekhaya asinayo mawa siyafika ekhaya sofanele ufike uqale phansi uba neplani yokuthi uzothola imali esh ale nkinga mpela asazi ukuthi sizophila kanjani ya impilo yangkhona ayithanda ukuba nzima mpela
salibonani nyalibingelela ku Studio 7 nami ngokudabuka khona ngapha eZimbabwe kodwa ngokuhlala kwamanje seSouth Africa nyezwa sikile ukuthi thwa kwabantu kumele bevuye bezovota lokuthi abantu kumele bevuye ekhaya sizobuya njani ekhaya la ngkhona ngoba kuyavotwa kwenza isimene mene sikhangile umuntu edliwe kwenza isimene mene sikhangile la manje kuthwa kasibuye ekhaya sizobuya njani ekhaya kunzima kangaka abantwana bayafa ngendlala abantwana abaye esikolo kufuneka izimali zangkhona lezo kasizikwanisi lakhona ngapha eSouth Africa sihleli nzima siyadudula siyabulawa kwenziwa yonke into kungubaba wethu esimthembile sithi ngubaba esikhaya omele kube nguye osikhangeleyo kodwa usilahlela iganga sibuya sithini ekhaya langkhona akubuyeki vele ekhaya akubuyeki kunzima
sanibonani mahlaba ezulu ye umhlaba wonke jikelele kuwamagumbami amane omhlaba ye bakithi ngizwe ngisiba nokukhululeka njalo nokuthokoza nokujabula and so forth ngizwa kuthiwa khona igebengu lezi zasemathula secondary school kwelasetsholotsho zibanjiwe ezinye zakhona esinye sibalekile noma asikakabanjwa so ke bakithi sengathi umthetho ungadila nazo lezi zigebenga akuzona ingane zesikole lezi iy'gebenga impela kungasuke kuthiwa khona hhayi ngabantwana besikolo baya kuma-juventise what iy'gebengu lezi mpela kufanele ukuthi umthetho udile nazo hatchley zithole igwebo mpela ezitholwa izigebenga izilelesi ezinkulu mpela kakhulu ngoba le nto abayenzile leya le nto ihlasimulisa umzimba impela angibonge ukhuluma elichagwane elikhulu esigabeni sakosuku ukhanyani ncube ngikhuluma ngilana kwelasejohannesburg ngokusebenza emzini wase-deep slot angibonge amen kuleyo ndawo
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lolumayogiftisondokufa kandlovu lapha neplant basakazi ngisafuna ukuzibuza mina umuntu lo osakhulumela izanu p f uyabe ikhulumela iyenzani vele bantu kanti i-service delivery yezanu p f yokupha abantu umumbu or i-service delivery fanele siyibone ngokwakhiwa izibhedlela kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa amabji kudaleka amathuba omsebenzi i-service delivery yona le yokuhamba iholisa abantu irayisi yona le ebolileyo hhayi bafowethu hayi khona izanu I think it's time ukuthi yabazwa abanye lapha beloka bethi akuvotelwe i-MRP mina ngedwa i-MRP I think i-right as a pressure group but at the moment izwe leliyana lifuna kuphuma izanu ngoba bazofaka ikhansela still izanu lokhu iphethe nothing yozayi-achieve ngike ngezwa futhi laphana kuthiwa khona inkantolo yala le voters roll sokuyindlela zayo ngoba ifakile abantu abaningi abafayo lezithupha ama-IDs abantu nje abayizipoko abangaziwayo ukuthi bahlalaphi bakhona khona lapha ku-voters roll yikho bengafuni ukukhipha i-voters roll bayazi ukuthi ingakhishwa i-voters roll uzathola ukuthi kweyinye indlu eyi-1 nje uyathola sokuthiwa kuhlala abantu abayi-140 njengoba sike sezwa kuthiwa khona kurejiste abantu aba-over 135 years aba-over 15,000 esigodini sakho wena ukhona ugogo over 135 years osaphila ongakhona ukuyavota kodwa laba abaya-over 15,000 abarejistileyo banga uyabona ukuthi ithatha izithupha zabantu abafileyo ibarejistisa so it's time ukuthi uchamisa efaka ama-agents every polling station ukuthi kungarikho amen
basakazi abahle njalo abathembekileyo ku-studio 7 okhulumayo engusibalukhulu mfokanyoni kule ndaba laba singathi yahlupha msakazi le ndaba yamanzi kobulawayo le hayi mani le ndaba le ufanele siyifakele izibuko mina ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le yindlela yofuna ukuxotsha abantu mhlawumbe bese sintwini endaweni yabo bulawa babe emakhaba ekhala la betha amanzi ayekho kwenzela ukuthi kungene mhlawumbe abantu basempumalanga mina ngicabanga ukuthi lento le ihlelwe yizanupf kanye le ccc ngoba kuyibo abantu abaphethele la idolobho so abantu bakithi kumane siqaphele lento le yilento yinto yangabomo ngoba amanzi ayanele ukuhlupha ngokuqala ukufika kwe-mdc kobulawa kodwa angezwa ukuthiwa amanzi ahlupha kwamanye amadolobho asezimbabwe so lento lani ngamanga leyana into yenziwe ngamabomo nje ukuthi abantu bakithi baziwa ngabantu abakhalalayo ukuthi abakhalala bemakhaya besogcwala bona laphana endaweni ngoba vese begcwele so abantu bakithi besibukela izibuko le ekhethweni leyo esiyakilo sake sizameni sifake i-MRP mhlawumbe izozama ukuthi idile lento le ngoba laba bani abantu bakithi musi yabukeka kungabantu bakithi lapha sisi izofaka okampara asibazi ukuthi abakuphi iZANU-PF izosifakela abangani babo asebetshontsha imali esebenemali eningi abanganandaba so ngicabanga ukuthi mina kufuneka abantu abafuna ukusebenza lapha so abantu bakithi indaba igama linye nje kuphela asiyeni MRP
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kwezemelika umphathintambo wezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Ethiopia izolo njalo ukhangelelwe ukuvakatshela laseNiger phansi kohlelo lukamongameli Joe Biden olokuqinisa ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Kolunye njalo udaba ukufuthelana kwelemelika lele-Russia kufike kuzinga laphezulu izolo ngemva kokuba indizamchina zakwele-Russia zibambe ngamandla indizamchina elemelika ephapha ngelamtshayeli i-drone ukuthi iwele emanzini olwandle lwe-Black Sea. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu kodwa lakho singakwazi okungaklaripha izinto njengobana izikhali nje ziduma kangalo kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulomtshina nje abangawudlalisa loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amaChina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele kodwa khanye ama-America ayebalekisile bayehlisa eloba beyitsho ukuthi imele khonapha bafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lezi ngaso zibuya and how we can deal with the situation and the Russian labo clearly they didn't shoot it down ngoba it was over international waters angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi aje angakuboni lokho
wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zelemelika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku
lapha khanya abachayeli bendizamchina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade esenza njalo indizamchina zaseMelika ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende ukuthi yehle eChina kanye abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi icrew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala basala ngiyathemba beyikopha la kanye lapha khanya ukuthi beyigudla idrone le khanya balingiselela kubona lawa ama-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi idrone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula back ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku international waters akula ofike kwenzakala phezuke kwe territory yomunye kubisweyo influence iRussia iyo nje phonga ukuthi kuseduze kodwa is clear uba into eyenzakale ku international waters.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi holandela izombusazo welemelika hobe sixoxa la ekhona pha kwelemelika hayi bathi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.